okwenze ngumalaba lokhu thina siyakusola sibili ngoba uChief Justice uMalaba kumele yena adlulisele phambili indaba ezabe ziphambi kwakhe ezinika amajaji ukuthi bazwe hatshi ukuthi yena ahlabe ehleze ofisini yakhe laphana ngoba le lokhu akwenza it's an administrative duty kodwa yena sethatha amandla lawo ukuthi sengamandla okuthi azwe indaba akhangela amaphepha ahlathi le ndaba sengijikela khatshana ayilamsebenzi kodwa lokhu kuyabe kumele kwenzwe lidale ligcwele hatshi ukuthi yena ehedwa esehofisini yakhe engazwanga muntu lo obuye emangala kamuzwanga lo omangalelweyo kamuzwanga sephonga ukuthi yena ngokwakhe ehedwa sephonga ukuthi indaba le ayilamsebenzi sengijikela khatshana lokhu sibili kuyayangisa asibone kuyinto efanele ukuthi yenze ngumuntu onguchief justice njani asibone ukuthi akusasa phambi laphana abantu bazabelandela ukucuma kwakhe lokhu ngoba into ayenza yile ayisoze kwanisa ukuthi yanezisa ukuthi abanye balandele ngemva kwayo besithi into elungileyo siyabona ukuthi into sibili engafanelanga ukuthi yenze ngumuntu onguchief justice okwazi umthetho okwazi njalo ukuthi kuqakathekile kubalulekile ukuthi wonke umuntu aziwe ngedala nxa umuntu emangale indaba yakhe umthethwandaba uyabe efuna ukuthi bamuzwe manje nxa kuyathiwa indaba yakho isijikelwe phandle wena bengakuzwanga akusatsho lutho phela lokhu kusho ukuthi lakusasa abantu angeke balandele into enjalo ngoba into le izasolisa okungakusasa le njalo uchief justice yena uthi udaba lolu akumelanga luziwe ngokugijima ngoba ukhetho solusiza vele solufikile ukhetho kodwa thina sithi abantu bezimbabwe bona bayakhona ngande emthethwandaba ukuthi balethe indaba zabo zama-election ukuze bengahanjiswa ukhetho olungabalulekanga kumbe olungaqondanga nangalo mthetho wasezimbabwe nxa umthethwandaba susithi hayi asisakuzwa akumelanga sikuzwe vele asinasikhathi sokukuzwa sokutshutha ukuthi abantu abahambe kuma-election abangasuthisakanga ngawo ukuthi alandele umthetho ngoba idale lithe lona alikwanisi ukuthi libazi selisenzela ukuthi ama-election ahambe phambili kuphela ukhetho kumele luhambe phambili kuphela noma nje umthetho ungalandelwanga lokhu kulesihlaza sibili uchief justice into ayenzayo yasolisa.